uhulumende kumele alungise amaphutha, abalungisise amanzi, abantu baphuze amanzi ahlanzekileyo. Njalo labo laba abathengisa emgwaqweni yekubuhlungu ngoba izingane zabo ziphila ngakhonokho abakuthengisayo. So angeke bazwisise ukuthi bayekeliswe nje.
So wena ngombono wakho ubona ngani uhulumende njengoba esithi kala mali lamakansili imali ngani yasilela kakhulu eHarare, so bathi bangeke bakwenza ngesiphangiphangi ukuthi kunqabelwe sibili umkhuhlane wesihudo owamanje, kumele kwenziweni Mandlovu?
Kumele bona bahlambulule, bezame indlela zokuhlambulula amanzi anathwa ngabantu. Labona laba abadayise emgwaqweni kumele ba-understande, but inkinga ngokuthi babe sebewodile bazoba lelosi. Uma mabe bayekele ukuthi bathengise, ababaniki imisebenzi ezophilisa izingane zabo, beqale beme ukuthengisa. Ifuma bengakwazi ukuthi bayenze khona lokhu, abayekele abantu bazithengisele into zabo kula ngenye indlela.
Uzwa kuthiwa uhamba njani lapho vela khona edorobheni? Idorobho lapho vela khona yiliphi?
Kobulawayo.
Kunceda njani abantu khona ngale, kumbe akula lawo into ongayenza ukwenzela ukuthi abantu bephephe kwisihudo lesi?
Ana ngiyabakhuthaza ukuthi manatha amanzi beqale babhoyise, but akula indlela esingayenza.
Ye, siyambonga kakhulu-ke unkosazana Sandra Ndlovu ukhona ngale-ke eJohannesburg. Sibona wazane silo omunye umuntu ecingweni lapha, singazuthi silobani. Sakubona mfowethu.
Ngibona njani?
Ngiyaphila, ngikhuluma lobani?
Khuluma lombono.
Wena uthini ngodaba lolo?
Ndabona umzima kakhulu lo. Uhulumende kumele alungisise ngoba abantu baphephe kulo mkhuhlane wesihudo. Njalo lo mkhuhlane ngithi uqale khona le Harare, so usumemetheka. Kumele abave babhlokhe laba abantu abadayisa ama-fruits nama-vegetable babuyela from e-Harare.
So kumele bakwenze njani khonokho?
Hayi, la bantu bakumele bantu bamashona la baphume lapha emathebulelini bayihambe bekhona le ngoba kuqale khona lo.
Kodwa phela abantu bayahamba phela, umuntu uyasuka lapha endaweni enje ayekweyinye akuvunyelwa khonokho mzala.
Hayi, awusambena kumele wabhlokhe laba abantu abatravelayo lapho ngoba sebemebethisa lo mkhuhlane. Kufana nezizambia ngithi uyabona amabhone labana abantu behlola nxa ufungazi bezambia anikeza amabhodlela ukuthi behlola, anikeza nama-tablets. Nawo kube njalo ngabayenza ama-roadblock babhlokhe abantu laba ama-transport, laba transport ama-vegetable nama-fruits laba bangavumeli kangena koBulawayo, bangavumeli kangena emathebeleleni.
Ye, kodwa abantu bayakudlani kwenziwa njalo, usezokuhlupheka no.
Asukuthi into zokuthi ziyavuyela, asukuthi into zivele zonke zimele ziye zivelele khona le kipho zikhona ya zangapha lezi into zibuye ngase-South Africa. Ngiyazwakala ngithi ukuthi zibuye ngakhonani ulapho uqale khona lo mkhuhlane lo wesifudo lo. Kumele baqhathekise le ndaba besithi le mathebeleni lenza ukuthi ungazofika nangaphakithi. Ambonge lo.
Ye, wathi sithathe ubaba osecingweni khona manje silobaba uMichael Ndweni. UMichael Ndweni uhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Ngapha kuBulawayo hayi bekungani akuazi serious kakhulu, of course i-council ibithina they are having an operation to try and discourage abantu abathengisa ukudla egcekeni, particularly laba abaphekayo. But ngathi ukuqeshanisa abantu kusuke esitaradeni hayi besingakakuboni kangako as compared to what we're seeing in Harare. I think it's because maybe amavendors akuBulawayo they are trying also to exercise extreme caution in terms of cleanliness, which I commend for doing that, nabantu abathengisela khona. But our concern is ukuthi kulama-veggies ama-producers are coming from outside Bulawayo as of ebusuku namhla kusisa ayikhanyabele mbida ebuyileyo lapha esasprit ukuthi ngangingayithuthe imikhuhlane
kuthiwa ivela kubani
Harare khona le jiwa kule cholera khona. Ama-reports athola they are saying ukuthi abantu laba it seems I think maybe the government or some government agencies are saying it banned ukuthi abantu bengayi-export bengakhiphi ama-veggies from Harare. But abantu laba since nikodimas lebusuku then they started shipping out impida yangkhona.
Paulina liyenzani ngakho khonokho? Selitshela abantu ngakho kumbe?
Ya, khuma lama-structures ethu besixoka nawo satshela ukuthi bangawodi imbida e-market. Engcono sibili thengisa ama-products bathi imbida bengayiwodi imbida leyo ngoba eminyankhona ingabe i-contaminated. Njalo kunye futhi sike zama ukuthi uBulawayo Council ekuseni sifuna ukuzwa ukuthi singathi njani. And then our suggestion was ukuthi nxa kuphosebhu akufakwe ama-points kuma-major roads angena koBulawayo kube le ndawo zokugeza izandla, ithi singesepha even ama buses and with a heat and a spray or something that are entering the city, what we try and contain cholera because they are getting with that current number 10 from Lao with the cholera, so they are being tested now to ascertain whether the cholera. So as we tell about the students, our shans and also the Lagos, why is the machine out from the side of the Kanye, Lavanda, the side of Lavanda, Ching, the Gazette, the Emma Shops, the Lavanda, and Bakanye, the civilian report. Abantu wonke umuntu aphatheke avulamehlo ngoba lokhu kuthinta thina sonke.